ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni lezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza inengi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sethukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Bakhulu bakhale bayidya sazarawomakuteni riri reziyo riri remunga riri remakude azizeli.
Okhokho babesidla isithwala samabele inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazane elilokho lisiya esikhathini lanizalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele lempuphu yamabele, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sethukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuthiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengobana tosha umntwana ngimpha amazephi sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kathi ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mli kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu. Lirayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze baze bekwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe-ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sethukela okubalisa ugogo Anasimbi, batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala. Sasi sidla oku esithiwa kodwa idowi siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mkhethiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuthiwo zingcwethi.
Ukudla lokhu esikudlayo yiko kuthwela imikhuhlane eminingi, ngoba ukukhulume ngalokhu esikunathayo wazobamba impuphu esiyidla izithwala esisidla kathesi. Sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala, impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko, yiko ukudla okusilungeleyo, akulathukeli. Kodwa nxa sisidiyananzela lanta siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukeli, konke ithukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke ngithakazelele ukunatha amali okuza ama-free juice lawana, ngoba sebhale 100% ukuthi lapha kulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi. Mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukene ngale impilo akade ngiyiphila izona, ngoba sengivundile. Hhayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.